Yengibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lam ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nikama excuses ngokuthi asenzi lokhu ngenxa yokuthi iZANU PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngumember of parliament andisokembe lama excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyaforja ama signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi baye TCC abameli TCC kubana indaba yokuforja icala elizwe leZimbabwe.
Kambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezishiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakobulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Yengibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansila kuward 5 kobulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo, abe ngubulawayo othuthukayo, abe ngubulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime ku-ward 5. U-ward 5 yi-ward enkulu. U-ward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Chabalala extension aquma ngene Manda angene njalo ewo Newton West, Bellevue, Morningside, Stojiwe, inxenye yefamona Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iwadi enkulu kakhulu ngisanelise ukubana lami ngcedise khonapho ibona lami ebengcedisile ekuthini nithuthukise ubulawayo.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngcintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle kobulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasabhabhu onke la yi-13 na-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebe sikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungisekayo. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungise umgwaqo kuward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipalities. Njalo silama projects amaningi khona besigabeni, amaningi aphelele endleleni, ngilenkangelelo ukubana avuselelwe njalo kube lama projects amanye amacha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukansila wedolobho lakobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe kobulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecide ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ikuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole imedication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngumember of parliament angisoke mbe lama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana onkade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina engikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, sikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa i-Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba yelendi ikhangelwe, ilendi ithathwe inikwe abantu abamnyama, igovernment yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over ilendi. Then thina sifuna ukuthi emagwekwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwekwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwekwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana aba-under 12 labogogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa ukuyintroduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo aza kwalisa ukuphusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabeliphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngokolunye udaba lwezokhetho, ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ, yona elobudlelwano lebandla leZANU-PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapholisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Jesus Banda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasengenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela ama-ofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Matson Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuntu. Lokhu ngikhuluma phambi kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ama ababemile ababephumelele waye bengabizwanga ngesikhathi.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthethwa abantu esingakwaziyo le mihlanganweni yabanxa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi isibekwazi angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ePhalamende emele i-CCC uPhasa Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Sizohamba le campaign ye-CCC ukuthi uthi hayi ngapi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani sevungu abahlaleli abasekeli bebandla leZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwameli wabo edala lePhalamende abathi ukhitshwe yi-FAZ yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Ona namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube indoda akadizama ngoba nankwa ama-regulation asisalindlini nambondi kusaphutsha lokhanami nomisebenzi yakuhle uyabukwa asuze kufike ukuthi noma engowezansi usithi ngaze asebenze kuhle ungakubuka hhayi into ade yenza ibiyinto ade ikhanya iphumelelisa isigaba bakuba kwabamangalisa ukhanya kulokunye bakwenzakalayo.
Kukanti ya betipusi kulindawo labo basola ozameleleli bandla evungu. Ukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla. Unkosazana Gracious Chuma uyakufakaza lokhu.
Nangwe betipusi elikhokhelwa nguChamisa. Izani yathatha vele. Iyathatha ku MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo wongeni leyo bese ngamthakazeleli.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leTBC umnezana Gift Osalo Siziba uthi inhlanzo yefazi esebenzela iZanu PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi isaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa ukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZanu yabe isiyafoja amasignature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTBC abameli TBC kuba nendaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho siba reportile emapoliseni kulaba bangenwe entweni yeZanu PF. Landelana umthetho ngoba uzalilandela kusasa. Lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilani lokwenzakala kuTBC lamanye amabandla njalo la kuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe ivoters vote. Ifazi ayizange ingene lomsebenzi wezekhi. Ifazi iyenza umsebenzi wayo okuhlampelela iZanu PF. So ngakho ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi yezakana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimene Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilo daba lokuthi owake waba ngumkhokheli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho ele African Union. Iphepha ndaba lobulembu ele zimlife.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 mbingelele basakazi. Ayi sesiphonga urekhoda ke. Kanti ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo wezama uPF wayo ngathi malungisa lamadamu ungathi wenzela abantu ifavor kanti ngoba nje vele kumthetho wegovernment ukuthi umele ikwenze lokho. Angimanje sekavala amahloni ukuthi phela imali ezabazidlaya ezikhodi kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe. Khona manje yabona umongameli odlama eRussia ngathi la umuntu onjalo. Hayi yini azelawe ebambekayo eRussia. Uselokuthi akufike asilingelele esibone. Kanti yena wayezwana nama-countries awodlama ukulwa. Thina sidinga imali elizwe ethengayo eZimbabwe, imali yethu sisebenza emsebenzi evuleka eZimbabwe, sisebenza esikole imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle. ukuhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kathi khona kahle ngibuzo ukuthi vele izalukazi ziyahola yini o mhlambe la ama road accidents abantu bahola yini abantu nabesikole ibhimba yafunda yini ah lo yehluleka manje uvala ubuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali seZimbabwe lapho eze cold mafia into azama ukuvala asimfuni nje vele lo yasina uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe beMDC abeshubisa manje abakaphuma bachaye intatheli manje la muntu obotshwe abane namanje sinawo ama video akhona le baba lemkhaba abezana uphepha akula muntu owabotshwa ayilothi nasikhathele ngayo madoda akaphume manje ayi igwaqo nje utholwa nosiwa khona webhinga lela manje ufika lo sanganeza inyanisa lo uthimba ngifaka siwe ngaphela ufani yabo
Studio 7, Studio 7, Tunga Mili Nkomo, Kips Duwe, Lunga Nisili Kuluni Saba, Saka Zuponke, Studio 7, kwa njena wadale. Nisengizwa, Nanga, Maya Sichela, o Putin. Kutawa ndu, yazi, kati yase tusela sizamezama, maya kama o Putin, yako mganu waki. Mganu waki, asi mganu wa Zimbabwe Putin. Mganu waki, nate siya wono mganu waka ngana. Ayuta te siya hambeli Zimbabwe, te siya hambeli anjiko kogo mganu waki. Nesifune e hambeli nte sisi Zimbabwe. Ayuta zo kute, kwe tu Putin, ute greeting, greeting, watu watu. Aku seven zloba. Nesifise kute hawa ta u president wetu. Ewe president wetu Zimbabwe yonke chikelele. Seven zili Zimbabwe.
Bonani salibonani basakazi be Studio 7 kanjani labalaleli nje bonke nezigaba nezigaba lapha ngikhuluma ngezano izano bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko ngisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amateacher ngamasela amasocha ngababulali hawu bakithi kathi sifilane elizweni elingelethu sifilane akwehle wena muntu omdala sumdala kakhulu akusakufanele ngalokho so lokho songokubafana akuqali sekutsha intanga 43 years ilizwe lingelamali iqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likaNkomo awu yesabana ke libe lenhloni ha
Kakazi omhleli vuka njani sidlulisa amazwenduthu zokuzihlokola abangane labo bonke abalandeli bomchilo werumba ngalokho okwehlele iqembu lensimbi lezwane ngicabanga ukuthi kuyinto okuhlungu kakhulu esizweni sonke semathebeleleni semandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe nguNkulunkulu kodwa ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokho esisalandela izalu PF kuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlile ukuthi bathenga ama-ambulance nje bayehluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenga imoto ezifika 200 something ezokuthi bayenze icampaign bahuga abantu ukuthi babavotile babuyele manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulance into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni losathi phambili ngoba yibo abantu babulala abantu nge-ground manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into naleyo kufanele ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumeleni entweni zezakho ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotelwa babuya ngemoto ezidurayo imoto bazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke iy'moto ezibathwala zibahambise masinyane esibhedlela uma besuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akulasizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu besathi phambi ngezampela asizamele ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizamele nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizamele ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngoma sengokhulumayo ngilapho kobulawayo ekuphumula
ama-studio 7 studio 7 akithi sithwele zima ngapha e-west enjani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni nenkani qeda lapho basibhala amagama bathi basazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapho ezimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba sikhathele ukusetshenziswa njalo bona laba abantu abasihlukumezayo abantu abangelalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonge ukuba bezihambela bebayuza kuphela
ayikhumbulayo impika ji nanga umkhuleko wasesozulu kuzizikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo yizwa imithandazo yethu nkosi sikelela thina uzapho lwayo moza moya woza moya sikelela woza moya amandla viva letsiyo tshankomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithi lijola njani basakazi ye ukhuluma ngumantyeza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone utshaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambona esiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni ma usenza imisebenzi emihle ungconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezwe lentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyistation kwamagethi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegabyte ayi 1% iyagibela phezu kwentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhandi ngamatshe uzumbulale wena ukwazi ukuthi khona labalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpela desperate kufana nje nepolitics le yabo Witness Dube leyi uyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasujika ugijimuye le namhlanje ukhulume lokhu kusasujikuye le ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela mayezane lama-supporters akulasidingo sokuthi ihambe itshaya abantu
awu sanibonani kustudio 7 okhulumayo Jemo ngajabula le audio mayingafundwa siyezoba abantu bezani PF bayikhulumela ukuthi mina ngakuyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele i 5 years lebabehola besidla bejoint imali khiphana abantu laba once asivotele enyi part khathele ngabantu labo
sithi sivange njani na ya indaba ezani nzima kulumo kunye bayenzoko manje bathu dlama balibona abanye bathu dlame lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bebulala vele dlama bakhe ndimbonge lalo okuthoka amangalela ilunga lezana ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayele lesine sinibonge lo muntu nguye wayenza amalunga e-ACC azakwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuphelela kunabantu abadala siyabonga
thina sikufunayo ukuthi njengobana kuvotwa hayi ilizwe liyalunga kube le msebenzi kuphila yezimbabwe hayi ilizwe liyalunga into zonke zirayithi ukuthi uyime bani kumbe uyime bani hayi into ziyalunga kuphela kube rayithi awukhuluma ngomax khona pha ethulukuthi uko
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu ngambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.